Umnotho weMelika yebo unganyawo manga kuhle kodwa uma sithi siyabheka ayikwenzakali kumnotho weMelika wodwa. Nxa sikhuluma ngenotho into okumele sizikhangele zimbalwa enzazithinta and amanamba la avela kakhulu kibo-IMF lawo World Bank lamanye nje ama-publishers. Singakhangela lokho kuthiwa i-real GDP, sikhangele njalo i-inflation, khangele i-unemployment, sibe sesibheka lalokho kuthiwa i-consumer price index ngesikhiwa. Ungakhangela elemelika uma ngithingalikhompeya lamanye amazwe kulokho kuthiwa i-GDP ngo-2020 bebele negative 3.4%, ukuthi i-GDP yehla nge-3.4%. Kodwa ungakhangela amanye amazwe omhlaba wonke, umhlaba wonke lawo wehla i-GDP nge-3.1%. Wathi la ma-economies othiwa ngama-advanced economies bona i-GDP yawo yehla nge-4.5%. Ama-emerging economies yona yehla ngo-2020 nge-2.1%. Ikakhulu imbangela kuma-emerging economies kuyi-China. I-China yona iyodwa yaba le 2.3% ukukhwela kwe-GDP ngo-2020. Ngo-2021, elemelika sibone i-GDP yawo ikhwela nge-6%, umhlaba jikelele yakhwela nge-5.9%, ama-advanced economy yakhwela ngama-5.2%, ama-emerging economies yakhwela nge-6.4%. Ngo-2022 khangelelwa ukuthi elemelika i-GDP yabo izakhwela nge-5.2, amanye amazwe wonke jikele i-4.9, ama-advanced economy 4.5, ama-emerging economies ube yi-5.1. So nxa sibheka i-GDP hayi kuyatshengisela ukuthi yebo khona okuhluphayo kodwa ungathiwa i-US yena kodwa yenza ngcono kulamanye amazwe emhlabeni, amazwe amqotho singabali amazwe anjengase-Afrika.
Ngokubona kwakho, isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Umnotho weMelika awumanga kuhle umimazonzo, hatshi ngokuthi nguBiden osehofisini. Lokhu kuyenzakala ngaphila ngaphi ngoba vele yona into yomnotho ifana leviri ebhodayo. So kusiya ngokuthi wena ufike kungaphi njalo kwenzakalani emhlabeni. Siyabona ukuthi uBiden ungene kule COVID-19 pandemic. I-pandemic yiyo kakhulu engantho yahlupha ezomnotho.